Izakhamizi zeMachi yeMachecheni eGwanda North ziphakathi kokwakha idamu lesi sonke Jonas zisukela phansi ukuze ziqede udubo lokuthilela kwamanzi kulomango. Umsakazi weStudio 7 wethekelele kulindawo kule viki wathola izakhamizi zibambe iqhaza kulithuli kukhala ipiki lefotsholo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana John Magutwa uthi sebezwile ngokuhamba imango emide besiya kukha amanzi.
Sihamba 15 kilometers siyadinga amanzi, sesiphelelwe ngamadonki, safelwa izinqola, konke asiselakho. Sesifike kungcono ukuthi senze idamu okwenzela ukuthi sithole amanzi ukuthi sizifathelele umsebenzi. Sikubonile saqala satshaya izimali ukuthi nakhona singacela uncedo komunye umuntu kumbe kuhulumeni, kodwa nathi sesilakho esikwenzayo.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Nokuthula Mlilo uthi basengozini enkulu lezifuyo zabo lonyaka nxa izulu lingaphuzi ukuna ngoba amanzi zitholakala nzima.
Ukuqalisa kokungani kwezulu vele besingalamanzi, besithwele nzima, sikhanzima edamu. Idamu lelo kade sicongolozela kilo lalo selithile, sisengozini yokuthi lanxa izulu lingaphuzi ukuna kuzowonakala ngoba sihamba umango omude silanda amanzi. Lezi fuyo zilanda umango omude zilanda amanzi, ona la vele engasekho right. Nezibhorane silazo ziyatsha amanzi, acongolozelwa amanzi akhona amelelwa.
Izakhamizi zeMachia sezigebhe imigelo zagamula lezihlahla zaphinda njalo zaqula lomatshe ukwakha umbundu. Umnumzana Asset Phiri esinye isakhamuzi uthi konke lokhu bazenzele ngezabo njalo kuveza ukuzinikela kwabo njengesigaba.
Konke lokho besizenzela njenge-community yeMachia nje, sibuya sizogamula izihlahla sigebhe ilanga lonke lapha, sizigamulela nje ngamahlokethu, sizigebhela sisisebenzisela wethu amathuluzi. Kathesi i-challenge esesilayo kakhulu indaba sibile isiqukuqela ukuthi khona ukuthi ungalibani uhulumende yafaka isandla sakhe kusanende lisidingele lamadona.
Amazwi kaPhiri agcizelelwa nguNkosazana Sibusiso Nhliziyo, yena othi bafuna phose inkulungwane ezimbili zesamende ukuze bakhe umbuntu.
Sile zandla ezimfitshane, umsebenzi wethu uye phambili ukuthi kungena singathola isamende lamanzi wokuthi sakhe umbuntu, lo bhilidi ongasincedisa ekwenzeni idamu lethu, ngoba amanzi esiwatholayo emangweni omude angcolile, kungasenza sibe le mkhuhlane.
Umnumzana Thulani Phiri olilunga lekomiti yabazali lababalisi esikolo seMachia uthi kuyabethusa ukuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi bengelamanzi.
Sesithala uvalo nxa bekhuluma ngokuvula kwezikolo ukuthi isikolo sona vele sizakwenzani, asoze sivalwe yini ngemva kwalokhu vele kade sivaliwe ngomkhuhlane okhona kathesi. Ngoba kathesi silo mkhuhlane wecorona and ufuna amanzi, kathesi sinamanzi asile. Kungamemetheki umkhuhlane, umemetheke wecorona, umemetheke wesihudo ngoba silani asilamanzi.
Uzobhuka eMachia umnumzana John Spanda ugcizelele wathi njengesigaba basengozini yokubamba igciwane le-coronavirus ngoba izakhamizi minyana lapho zidinga amanzi.
Udubo lwamanzi esigabeni lukhulu kakhulu, lukhulu kakhulu ngoba asizuzi manzi. Umgodi esilawo munye, njengoba khathe siphakathi kwenkinga yomkhuhlane lokhona, uyathola ukuthi abantu balayinile khonapho, ayashota lamanzi khonapho.
Izakhamizi zeMafuku eGwanda South lazo ziphakathi kokwakha idamu lazo eladilika eminyakeni edlulileyo. Omakhelwane eGungwe labo bathi sebebona ungcono ukuthi baqoqane bazilungisele idamu labo eselileminyaka ladilizwa lizulu. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elethula iManyange eNtebhe elikhangele ukuqeda udubo lwamanzi kulomango kumindlo kwamanje ngenxa yokuswelakala kwemali. Imizamo yokukhulumisana nabogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority yedlule, kodwa bahlezi besithi bazimisele ukulungisa amadamu adilikayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseMachia eMachecheni, ngu-Albert Ncube.